Endabeni zethu lamhlanje ngcabakazi 1 2018, ungolesithathu kunjenje. Abekomishini ebona ngezokhetho eyezek bethula impumela eveza ukuba ibandla lezanupf yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lithola izihlalo ezedlula okubili kokuthathu, 2/3. Limpumela ayemukelwanga kuhle ngabomanyana womabandla aphikisayo o-MDC Alliance okubangele amalunga ayo ukungena emigoqweni eHarare etshengisela ukukhonona kwaqhamuka udlakela lapho sebedibane lamapholisa. Njalo sizwa kuthiwa sokubulewe abantu abangaba ngabane kulolu dlakela. Abazeqapha ukhetho benhlanganiso ezifana labomanyano we-African Union, EU, SADC lezinye, babika ukuba ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngokuthula kodwa kaluqhutshwanga ngendlela esuthisa amabandla wonke ezombusazwe. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi umumo elizweni leZimbabwe kawusoze wabuyela esimeni esihle ngoba abamabandla aphikisayo ezombusazwe lokhu ekhalaza ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Live talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala eZimbabwe ngemva kokhetho, impumela yokudinga umongameli elokhu ingakethulwa ngabezek. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 no-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.